sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 13 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje, iKhomishini yebona ngokhomisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission ihlangene lomphakathi kobulawayo, yena oveze ukuthi ufuna umongameli Mnangagwa ethule emphakathini ukuthi sokungakhulunywa ngodaba lwegugurawundi kulokwenza lokhu ngasese.
Thina sizintandane zegugurawundi okuningi singakutho abazali bethu abasekho kathesi emhlabeni, and angiboni ukuthi upresident wethu lo uzasincedisa kathesi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele namhla ukuthi ufuna ukubona abantu beqhuba ingxoxompikiswano ngodaba lwegugurawundi. Uthi lokho bengakwenza kumaphephandaba emsakazweni, kumabonakude kanye lezinye iinkundla zokuxoxisana. Ibandla le-MTC lithi iqhubeka kuhle imihlangano yalo lapho izigaba ezikhetha inkokheli ezizancintisa kwizikhundla ezishiyeneyo emhlanganeni omkhulu we-Congress ngenyanga ezayo.
Siyazi ukuthi kubo Manicaland, omasingo omashonaland central zakwenziwa ukhetho, United Kingdom, South Africa ngikhona kuzanziwa ukhetho kulala kumaviki alandelayo amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yemidlalo yenguqu lizazizwa kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance kanye lomphakathi wobulawayo bahlangene eBrethren in Christ Church kobulawayo namhla lekhomishini yebona ngokukhumisana umlotha yeNational Peace and Reconciliation, lapho abantu abaveze ukuthi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ethule emphakathini ukuthi sokungakhulunywa ngodaba lwegugurawundi kulokwenza lokho ngasese. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okunye okuphume kulumhlangano ikuthi abantu lokhu bengakhululekanga ukukhuluma ngodaba lolu besesabela ukuthi mhlawumbe benganyamalala. Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uqonqosele abantu ukuthi baze ngobunengi babo lapho iKhomishini ye-NPRC ikhulumisana labantu abathinteka kumbhuqazo wegugurawundi. Umnumzana Dumisani Mpofu obemele iZimbabwe Christian Alliance uthe ukukhuluma ngokuhlupha abantu kwenza banelise ukuthi bebhodle.
Abantu bafuna ukubhadala ngoba ukubhadala bakufunele ukuthi bafuna ukwenza imali. Bafuna ukuqalisa impilo kuhle. Kanti vele esintwini umuntu angakuphambanisa siyahamba enduneni kufike kuhlawuliswana imbuzi. So kumangalisa ngani into zegugurawundi? Abantu bathi nina kakube le development as compensation. Kanti akunjele sibili, ungafaka umgwaqo ufake ithara, mina ingalo yami yaqhamuka engabambekiyo izabamba njani isiswana? Kodwa unganginika imali nje kuyathenga lokho ukuthi artificial arm ngibambe lami izinto ngiziphekele inkobe zami.
Umnumzana Mpofu wengeze wathi abantu abahlaselwa kugugurawundi bafuna ukuhlawulwa imali ukuze benelise ukuqala kutsha impilo.
I-dialogue ngesiNdebele sitsho ukuxoxisana kwabantu ngento ezibahluphayo, ezibahlukumezayo. Kuyanceda kuhlelo linjengalolu olwabehlelayo lwegugurawundi ukuthi abantu bakhulume ngokugcweleyo okwenzakala kibo. Njalo kuyancedisa ukuthi abantu babe bacacile ukuthi into le yayinkulu okunganani. Lokade kweyisa acinezwisisa ukuthi hayi asonto yokweyisa. Kuyancedisa futhi lokuthi laba abanye abasebefuna ukuzenza bona labo abahlukunyezwayo kugcine kucaca ukuthi balamanga. Into yokubulawelwa abantu, ukubukela abantu bebulawa, inzima njengephupho elibi. Ungakhuluma ngayo kuyakunika ithuba lokuthi ubhodle.
Umfundisi uSinothi Ndlovu owebandla le-National Patriotic Front uthi kuyadingeka ukuthi kube labantu abavelela kwamanye amazwe nxa kukhulunyiswana ngodaba lwegugurawundi.
Ikhomishina leyi yes singathi iqondile kodwa ke kuyadingeka ukuthi kube labanye abantu abaneutral abavela ngaphandle kwamazwe abaza kwenza ukuthi khona okuphume lapha ebantwini kuzwakale kuhulumende njalo kuzwakale futhi langaphi langaphandle kwelizwe ngokubana laba kasibathembi kakhulu ngoba uhulumende lo onguye obathumileyo ulesandla futhi kibona laba bantu uyabakontrola so kasilathemba lapho.
Omunye osakhulayo oyintandane ngenxa yegukhura hundi uNomsa Ndimande uthi yena kaboni ukuthi uhulumende lo angancedisa.
Sina sizintandane zegukhura hundi okuningi singakutsho abazali bethu abasekho kathesi emhlabeni and babe sitshela izinto eziningi zayenzakala egukhura hundi babe abuse and physically, emotionally and kathesi ukuthi singakhuluma okuningi bona kabasekho kodwa sisebuhlungwini ngoba kabasekho lapha emhlabeni. Angiboni ukuthi president wethu lo uzasincedisa kathesi.
Umnumzana Prince Ngqobizitha Zitha ongumgcini sihlalo wePeace Committee yeZCA uthi kubalulekile ukuthi umongameli aphume kumabona kude ekhuluma ukuthi abantu sebengakhuluma bekhululekile ngodwaba logukhura hundi.
Thina siyafisa ukuthi ngawo president uyama ku-TV akhulume ukuthi khona abantu iZimbabwe yonke abantu sebekhululekile ukuthi bangakhuluma loba yini into ebahluphayo. Ekhulume ku-TV abantu bonke bebona njalo futhi nxa kungaba i-issue yegugura wundi akhulume sobala ku-TV abantu bemuzi ukuthi upresident ngelanga elinje wathi ngoba ikhiphi ingcono ngoba le-court iyasebenziseka but nxa kuthiwa ekhulunyelwa ngabanye abantu akubuzwa kathi kuliqiniso.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi abantu abathembi ukuthi uhulumende engaletha ukuthula lokukhunyisana umlotha ngoba ezinye inkokheli zakhe ezigoqela umongameli Mnangagwa ngokwakhe zaziphathekile kugukhura hundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngosenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usegcizelele ukuthi ufuna ukubona abantu beqhuba ingxoxo mpikiswano ngedaba lwegukhura hundi. Ugatsha lolu luthi umongameli Mnangagwa uthi lokho bengakwenza kumaphephandaba emsakazweni kubomabonakude kanye lezinye inkundla zokuxoxisana. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi kungxoxo lentathela izindaba ebimayelana lomkhosi wokunanza ilanga lapho eleZimbabwe elathola khona uzibuse Independence Day ezananzwa mhla ka-18 ngeviki ezayo. Kodwa abanye abaphendulelo umbiko enkundleni yokuzilibazisa yeTwitter basolile bathi awusikho ungxoxo kuphela efunekayo ukuthi abantu bekhulume ngayo kodwa kufanele kwenziwe kukhitshwe imbiko eyayivelisi yethuliwe njengeyeChihambakwe report njalo abantu behlawulwe. Ibandla le-MDC lithi liqhubeka kuhle imihlangano yalo lapho izigaba ezikhetha inkokheli ezizancintisa kuzikhundla ezijiyeneyo emhlanganweni omkhulu we-Congress ngenyanga ezayo njalo isigaba se-Mashonaland Central yiso esilandelayo. Umkhokheli waleli bandla uMnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu esiqhutshiwe ezigabeni ukuthi ancintise esikhundleni sokuba ngumholi waleli bandla. Isigaba lezi Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands, Mashonaland West, lakhona pha eMelika. Lokho kwenzakala ibandla leZANU-PF lalo lisithi umhlangano walo we-18th ZANU-PF National People's Conference uza kwenzelwa eMashonaland East ngoMpalakazi kuDisemba kuwona lo umnyaka. Njalo umbiko lo wethulwe isiphathamandla saleli bandla isikhulumeli salo uMnumzana Simon Khayamoyo. Ike sizwe okunengi ngodaba lweCongress amalungiselelo ayo kungxoxo lesikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda.
AmaCongress ayizigaba ayayenzakala kumpela nsonto naleli leviki elandelayo. Siyazi ukuthi kubomanikaland omasingo omashonaland central kakwenziwa ukhetho United Kingdom South Africa. Ngikhona kuzanzi ukhetho kulala kumaviki alandelayo amabili. ngibonani izo lezi ndawo esezisele kodwa okhanya ngani i-Congress MPC amalungiselelayo ahamba ngendlela enhle kakhulu. Abantu bayazikhethela umuntu abamthanda abafuna ukuthi abe khona kuleso sikhundla bekhetha beyi-province. Ngakho lanxa umuntu echilo ukuthi yena uyafuna ukukhethwa nxa engazanga akhethwe ngabantu abantu bengathanga bayamfuna ukuthi abe khona ibizo lakhe libe khona ukukhetho usuka aswelakale. Kungasenani-ke okunye okukhona ukuthi abantu bavunyele ukuthi batsho ukuthi bona bakhona ukuthi bakhethwe.
Umnumzana Chamisa uthini wosokwenzakele? Sibona ukuthi ukukhethwa yena njengomkhokheli wosokwenzakele.
UPresident Chamisa ukhuthaza amalunga wonke ebandla le-MDC bandla likhokhelayo ukuthi athobela phambili senze umsebenzi wawo ngendlela emqoka, ngendlela elokuthembeka. Njalo ngendlela yenza ukuthi ibandla libe lokubambana kungabi lokusolana kuyiwa phambili kube lokubambana. Njalo uyakhuthazela laba abaphathekayo kukhetha ukuthi bangamele ukuthi bathabe nje kuphela ngoba ukhethe bona kufanele bananzelele ukuthi bathaba ngoba izinto zebandla zihamba ngendlela enhle njalo ngendlela ethabisayo. Balungiselele njalo ukuqhubekela phambili besebenza lebandla ngoba okuqakathekileyo ukuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe libe lokuthula njalo lokuphumelela. UPresident Chamisa uchilo njalo namhlanje ukuthi hayi uyaphatheka kakhulu ngendlela ilizwe leZimbabwe lingayo kwezomkhonomi, ngendlela izinto eziwa ngayo nakwezombusazwe. Ngakho ukhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi nanxa besenza ukhetho kubandla le-MDC balandelele ukuthi umsebenzi ophambili omkhulu njalo udinga ubukhokheli obujulileyo njalo obaziyo ukuthi elizwe lingalungiswa kanjani.
Lo mnumzana Nkoleleko Sibanda isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Inkokheli zomdabu eNtephe eGwanda zikhuthaza uhulumende ukuthi anikeze umsakazo weNtephe Community Radio Station imvumo yokusakaza. Lokhu kuza ngesikhathi sokule minyaka elitshumi selokhu kwakhwezwa isicelo sokusakaza kuhulumende. UAlbert Ncube usipha lolu daba ekhonale eNtephe.
Isicelo lesi sivele lapho kunanzwa ilanga eladlulayo ele World Radio Day izolo lapho inkokheli zezigaba ezikhulume ngalizwi linye zisithi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende avule amagagasi avumele lomsakazo omphakathi ukusakaza. INtephe Community Radio Station yacela ukuthi ivunyelwe ukusakaza ngomnyaka ka-2009 kodwa kuze kube lalamhlanje uhulumende obikwa engakasamukeli lesi sicelo. Ekhuluma kulombuthano umnumzana Wilson Mabhena obethunywe induna uNhlamba uveze ukudana okukhulu ngokungavulwa kwalumsakazo esiduzulu kumele alwise uhulumende aza yamukele isicelo sabo.
Ukuthi kunini lokhu kuzakwenzakala nini kuyakuthini amandla engwenya asemanzini lina sigaba esithe gwaqa khonapha nxa into yenu lingayemukela ngokujabula izabuya layo ngokujabula. Dani bemphathisile ukuthi uzelibikela ukuthi uletha ukubonga kumangalisayo njalo eza kuthi ajabule nxa lokhu sokuthe kwathi phaca kwaba khona phakathi kwesigaba.
Umnumzana Phineas Maphosa ngukansila kaward 14 eNtephe uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzaletha intuthuko emangalisayo kulesi sigaba.
Kunceda ukuthi sisakaze izindaba eziphakathi kwehlaba ezentuthuko yethu sikhangele nenhlelo zonke ezokuhlela sinike nesona isikhathi ulwazi lwalokhu lalokhu kuya esikuthi information dissemination. Then okuqakathekile sikukhangeleyo ukuthi le nhlelo zezikolo sizazinxusa zingene phakathi ukuthi abantu abethu bezikolo bafunde izifundo ezisuka kumsakazo. Kuncedi njalo imbiko ukubikelana okusihluphayo ezigabeni ukubikelana lezingxoxo esingazifaka phakathi kwabantu ukuthi bajayele ukuhlale bexoxisana in form of dialogues.
UNkosazana Refilwe Dube isakhamuzi seNtephe njalo ngusomabhizimusi uthi izakhamizi zeNtephe zilinde ngamehlo abomvu lomsakazo ozalondoloza amasiko azo.
Sengathi yena umama uMonica Mthwangwa o-Minister of Information and Publicity ngani angahle avuke enze kwenzeka igagasi libuye uma wazi etu wonke ongu-5 silayo ibulamba community act lapha eza izimanga sithanda ukuthi izwakalelayo emagagasini singabe sisizwa wakawuyaweka kuzogarapane siyafuna ukuthi ibulamba izwakale.
Umlingisi weTawanda Community Arts umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi abaphila lobugoga balakho ukuthola uncedo nxa izikhalazo zabo zifinyelela emsakazweni.
Ma ingaba khona intebe community radio station inkinga zethu zingaxazululeka ngcono ma singakhona ukuthi sazisane. I-community radio station ingcono khatshana kunodlulisela, ingcono khatshana kule WhatsApp ngenxa yokuthi ifinyelela wonke umuntu olazo isigcingi sokuthi abambe lawo magagasi. Siyayigqugquzela, siyayikhankasela njalo i-community radio station, particularly Intefe community radio station.
Umnumzana Kenneth Magwala ngumgcini sihlalo weNtebe Community Radio Station uthi ukutshintshwa kweziphathamandla zikahulumende njalo nje ngezinye zezizathu ezidala ukuthi bahlale isikhathi eside kangaka bengelayo ilayisensi.
Uhlupho besihlangana layo ukuthi kuyathi nxa silomunye esimkhangeleleyo ukuthi uzasinika ilayisensi atshintshe u-Minister of Information kutshintshwe lathi hayi nami ngisaqalisa njalo njalo okokuthi ngasi kusiya ngokuya ngase sayithola ilayisensi. Besifisa ukuthi ngayo into leni iyaphumelela ke sizizwe lathi ukuthi kanti khonapha sivuke kusenzakalani vele into esiyifuna funa imuzisa lapha yokwenza abantu uzibone sebecina bethi ukuthi uzuzwa into ezenzakale embe eHarare ngunivula istudio esevulingweni iyabamba yonke indawo.
Urhulumente uthi uzimisele ukuvula amagagasi njalo uzavumela imisakazo yesigaba lonyaka ukusakaza. Okwamanje umsakazo womphakathi weNtebe usebenzisa indlela zokuxhumana ebulenjini ezijeneyo ezivalisa iWhatsApp ukuhambisa imbiko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eNtebe ngu-Albert Ncube.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise yona elilunga lomanyano weMathebeleland Collective osanda ukuhlangana lomongameli Mnangagwa bavumelana ukuthi kulungisiswe udaba lwesehlakalo seGugurahundi ngokuthathela abantu incwadi zokuzalwa kanye nezifakaza ukuthi abanye babulawa ngalesi sikhathi ama-death certificate nama-death certificate okuyilo udaba esiqalisa ukukhuluma ngalo.
Kwaba zemathebeleni singakhangela kuhlelo esilenzayo lemfundo i-right education ilungelo lemfundo sokuthi abantwana abaningabayi ezikolo ngoba kawala ama-death abazali babo basuka babazali e-South Africa kumbe babachiya bengenama-death labo bevele bengelazithupha kusuka i-generation to generation ukuthi vele umzali yena akalasithupha ngokwakhe ngoba ugogo kalasithupha umzali kalasithupha labazukulu sokulandelana kanjalo. So luhlupho olubhahileyo kakhulukazi.
Manje labo abanye abathi laba bangalazithupha ngenxa ye-ground udaba lolu bekumele luqale kube lokuxolisa lokunye okunjalo kungenziwa. Ubona ingani lokhu kuyadingakala yini kumbe lina belifuna ukuthi abantu beqale babe lencwadi zokuzalwa andubana okunye kuzakhuluma?
Sekunanzelele njengemathebeleni collective sekunanzelele ukuthi ukuphola kwabantu ngesehlakalo seGugurahundi asoze kube yinto ephola kanye kanye njalo ukuxolisa abantu beke bechithi besesizini beqhubeka ngentungu. Uhulumeni akaxolisa, siyaxolisa kathesi kodwa engenzi lutho. Sesihlela phansi njengemathebeleni collective sakhona asibe nesiqalo ngoba bekuthulisele. Sababona kungcono ukuthi wona abantu labengaleba ngabhethi ngoba ngakhangela inkulumo le sisicalisile ngeGugurahundi ikhangela ikhangela into eziningi kakhulukazi. Ikhangela kuqala ukuthi kulabantu abale kuthaya lolu kulimala asephila le nhlungu zeGugurahundi bathaka balaphi zabo balokhu bezelaphi. Ngezinye zezinto esesizithole ukuthi kumele sibadingela abantu aqase kwelathi ngendlela esikuhlele ngayo kuyindlela eyiyo ngiyathela ukuqala ukuxolisa kuzabuya ngoba kathesi uhulumende engasuka khona ba hayi siyazithola siningi ngokuthi iMathebeleland kwabulawa abantu le-Midlands iGugurahundi kale isiqoni lesibili kuphele khonapho abantu engelayo kodwa nxa abantu beselatshiswa ingqondo iyakhuluma kuyi-strategic dialogue with the government. The president of the government, the ED, njengoba ejokuseke yena sawubona ukuthi usohambisela nomkhabinet lakugovernment sohambisela nkani. So isiqalo lezo and labo nqale funa ukuthi bafuna ukuthi baxolise ngokwabo lokhu asizoku-affecte thina esinokwenza.
Konke nje ukuthi bafuna ukuvuma ukuthi la ngempela kwenzakala ngoba lokhu sokungani ikukuvimba nje ingani into engenzakala.
Imathewele ni collective zahlala phansi sasicobonga kulesigaba sokuyile ngisengathi policies okwamanqinabale kuthumekala esihlongisiwe kulesigaba le-equalizes ngoba kakhala uhambo lethu siqala ngo-2017 up to ka-tes sibhala ukuthi kasivele sifunani sisisajesta lokhu lalokhu lalokhu. So kukhona sukuthi uyiphonga ukuthi kuvala akuvali amboni into evalayo ngoba ungakhangela yo-compadium siyakhuluma ngokhona izambezosa project udaba lwama-tablelands ukufuna kwenziweni ngalo ama-zikra properties athathwayo ngikhathi egoogle round sifuna kwenze vele sahlala sahlukungisise njengabantu abahlala lapho asikhuluma ngokuthi asukuthi siphonga ukuvuka sathi sesiyabona umongameli welizwe sesiphonga ukukhuluma la siyakwazi lapho siyakhona and samanyathela and you are driving this thing thina ngokwethu.
Kulabesifazana ababikwa badlengulwa ngalesi sikhathi njalo kulabantwana okubikwa bazalwa ngalesi sikhathi khona kufakwa kodwa yini eceleni kumbe konke ukufakwe njengesehlakalo sini
ukungena epolisini kwamanxeba lokuthi baphatha njani laba bantu. Ngakhangela bona bepolisini sikhulume ngecounseling ngoba kunje abantwana labo babengakwazi ukuthi khona navele lapho mhlawumbe ngisahlakala sokuthi kwenzekala so even khona ukuthi ukuzaba loku kungcwatshwa kuthi abantu lama-expert ngezi-collective abadila ngakho nxa abantu befuna singabanika ilinki kumbe sibanike i-compadium bayithola online kumbe abakobulawayo bayithola physically abantu babalisise ngikhona bezaegasula bacubungule ba-criticize into abayibalileyo ngoba kathesi abantu abaningi bakhrithiza vele emoyeni baqala bathi ye ima-tabeland sesithengiwe ama-civic sesithengisile sithengiseni asinhle asikhala kuthi waba le-gugurawundi ngoba intoeni esinyazelile ukuthi khona udaba le-gugurawundi vele sesisekeda kakhulu ngalezo mbangazi bethi uma sekuthiwa kuma-campaigns baqasa ukuthi ye i-gugurawundi gugurawundi abangumsindo wakho abangumsindo wakho angantu abale ndaba ngakho bafuna ukuthi bakhampeyine ngakho asingba ama-victims qhubele singama-victims e-gugurawundi sifuna ukuthi kube ngama-survivors ukuthi yes kwenzakala kithi sesifuna ukwenzeka lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Singaqasa ukuthi abantu laba abalimazwa igugurawundi abaphila lokukhubazeka ngenxa yegugurawundi singaqasa ukuthola kwelatha kwamahara thina yi-first step kulama-consulting zila yenziweyo okuthi wena ezizwethini siyafeeling lalelinhlabona.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo uNkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso yeWoza yona ekumanyano weMathebeleland Collective. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Okwamanje sesebetshiya ezandleni zikaChris Kande weStudio 7 okwesikhatshana esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthokazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakobulawayo eNkulumane. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ye ngiyabonga.
Ye ungasitshela Manyathi ukuthi impilo injani lezi nsuku ikakhulu sikhangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo?
Intengo zikhwelile kakhulu lapha ezitolo ngoba khathesi ngakhangela maybe ngakhangela into esidla nsuku zonke isinkwa sikhwelile olalongo esisithenga nge-$2 ezitolo kwezinye indawo ade ukwansi usithenga nge-$85 kodwa khathesi esiyi-$2 ezitolo isinkwa nje kuphela esisithenga daily. I-cooking oil ungayikhangela kulezi nsuku yi-$12 echiphe khona $13 kodwa isitholakala kodwa intengo yakhona yiyo esisuke yakhuphuka yayaphezulu kakhulu. So izinto ezizo ezinkoka endlini yizo esisuke zaqansa zayaphezulu singakwasi khona iholo lethu lokhe linjalo lokhe kungela mahluko kukho kodwa izinto lokhe ziqansa zisiya phezulu asikwazi ukuthi khona methi izikolo zivulwa siyavula amahlizi wona eminjani.
Ye siyakhumbula ukubana ngenyanga kazibandlela uJanuary kuze kube lokutshengisela izitolo ezinye emalokitshini lakhona ngapho ohlala khona enkulumane zagqekezwa zavalwa okwakathesi sezisebenza ukuzwayo na
yes zifakile izinto zona lezo ezizo ezimqoka zikhona ziyatholakala kodwa amanye ama-shops asephumula lokhu engakaze avule because abantu babethisile thina kithi enkulumane 12 kwaba yinhlanhla yokuthi abantu basuka banjani babulala kuphela izinto abazange bathisa ama-shop kwezinye indawo abantu vele babesebenza ukuthi babavulele kuma-backdoor bangene kuhle bengazange badilize babhidlize khona lapho e-shop kodwa thina kithi-ke kuvuliwe izinto zona lezi ezinye eziyizo zimqoka zikhona but okunye uyasidinga ukuswele okunjengamezinjengabo-staysoft into njalo azikho but ama-basic things izo ezikhona kithi ema-shop
manje ngokubona kwakho nxa kungaqhubeka umumo unje asithi inyanga eziyisithupha ezilandelayo kuzakuba njani
mina ngiyesaba ukuthi nxa umumo ngalokhu uqhubeka izinto lokho ezisansa zisiya phezulu neba abantu bangatshengisela ngenye indlela futhi enzima kakhulu othe ngokungacina kuthathwa abantu kube baba bafaka phakathi kwamathaba abathise ngoba isimo leso sicina siphusha abantu ukuthi khona benze izinto ezinzima kakhulu ezingajayelekanga ngoba thina eZimbabwe besingakaze sitshengisele maybe size sithise amathaya kodwa lo nyaka sikwenzile ngenxa yokuthi nesimo ekade sikhona so khathesi nxa kungaqhubeka siyaphambili ngesaba ukuthi maybe abantu bangagcina betshengisela ngendlela ezizo ezingayenziyo kufine sesenza into esingayidlelanga ukuyenza ngoba nxa singakhangela konke khona lokho I think maybe okunye ukuthi vele lama TV sesibuyela ngapha o-SABC so zayo silokhe sikopa indlela abatshengisela ngayo next thing ngesaba ukuthi maybe singagcina maybe abantu sebegcina betshengisela bagcine sesithisana labantu abayibesesake sicabanga ukuthi maybe baba-adviser i-office yabo besenza ukuthi thina siphile nzima
ye manje ngokubona kwakho kuyini kanti okungaba kusenza umumo uwome kangaka yikwehluleka yini kwababusi
I think okwakhathesi abantu abaningi siyakhalaza ukuthi hhayi abasibusayo sebehlulekile mina engibona ukuthi kungabe kuyimbangela yokungahambi ukuthi khona maybe uhulumende wethu kalakho ukuthi abuye azosizwa thina ngakho asikhangele azwe izikhalazo zethu a-adresse okuyikho abantu abakhala ngakho ngoba khathesi sale sokhe sisizwa kunyuze ukuthi khona we are open for business kodwa singakhangela isimo esiyitho esiphansi esiyitho thina esisibonayo abantu abaphansi ngapha kunzima kakhulu and kuba nzima even I think like ibo ama-investors usiwabuye bazofaka imali yabo thina ngapha sikhalaza kakhulu so I think uhulumende mele abuye kithi ananzelele thina izikhalazo zethu esikhala ngazo njalo ba-adresse lokhu esiyikho sikhala ngakho ngoba khathe singakhangela izinto ziyacansa but akunanto abayenzayo and abantu khaisesesicabanga ukuthi maybe uhulumende lo okade ophumileyo ubengcono kulalo osekhona ngoba khathesi nangazi izinto zicansa umongameli kasho lutho umongameli yabe lokho ezithulele so thina khathesi sinesikhalazo sokuthi khona ngabe bayezwa izinto esizo esikhala ngazo ngapha thina babone uhlupho esihlangana lalo babone ukuthi sesiphila nzima ungakhangela ukuthi isithebo i-2 kgs can owawuyithenga maybe ngabo $6 khathesi kunje iyi-$15 $17 abantu baphila nzima abantu badla nzima kodwa maybe okunye kuthi khona amaZimbabwe siyaqinisela ungaze kube yisiphi isimo esikiso sinakho ukuthi sibekezele siqinisele ukukhanya ingane zonke izinto zingcono kodwa-ke okukhona ukuthi siphila nzima sidonsa nzima
hhayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
yayi balaleli ngiyalivalelisa ngisithi khona hhayi asibekezelele nini kumbe kuzaze kulunge asazi nini kodwa singalahli ithemba
hhayi kuyezwakala sibongile
hhayi lathi sibongile
lo-ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo enkulumane ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale igama lami nguChris Gande
siyabonga Chris Gande kwezemidlalo iTel 1-0 iZPC Kariba 1 iChicken Inn 2 iDynamo 0 iHarare City 3 iHighlanders inqotshiweke 1 lingakhohlwa njalo ukuthi iyaqhubeka umkhosi weNational Arts Merit Award inama olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.